Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqoqalo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wogatsha lukahulumente olubona ngokuphathelane labesifazana, njalo emela inkayi North edale lephalamende engowebandla leZANU-PF. Yena okhuthaza ukuthi abesifazana basungule amabhizinisi bephathiswa isikhwama sikahulumente. Asizweni echasisa ngalolu daba kanye lokunye okungaphathisa abesifazana.
Siyalibingelela Mahlaba Zulu, September umnyaka ka-2023 uzaba ngumnyaka omuhle ikakhulu kubomama. Omama ngabantu abasebenza nzima emagumeni abo laseziqintini zabo, kodwa bese bekhinwa yizinto thize ezibenza babuyele emuva. Okokuqala, abaningi bakhona bathwele kanzima balenswelo zokuthi bangabamba ngapi ukwenzela ukuthi baphumelele. Ngoba ubuyanga sihlobo abuqedwa ngokuhamba ucela, buqedwa ngokuzisebenzela. Abanye omama bayasebenzela basebesithi ngqe, bephelelwa ukuthi kuyini engingakuxhuma la kungenze ngifike laphana. Iministry yami-ke iyancedisa omama ngezimali. Besicela ukuthi omama lingaze lesaba, lingaze lakhineka. Lapha ewodini yakho kukhona umuntu weMinistry yeWomen Affairs. Hamba kubo uyobatshela ukuthi kuyini ofuna ukukwenza. Njalo kulezimali ezinjengeze Community Development Fund, leWomen's Community Fund, iWomen's Bank, lesMedco, bese bekuncedisa-ke ukuthi ungazithola njani lezo zimali. Abaningi bethu sihlobo siyasithi singehluleka kanye sibe sesibuyele emuva. Imali le ngeyenu ifakwe ngupresident Edim Nangagwa for you, lilungelo lakho. Hlangana nini ke libe ngomama, libe babili, libe bathathu, libe bahlanu, lihambe lifake iproject yenu. Lingaze libone ukuthi akusebenzi kumbe kabalincedisi kuhle, qansanini liye phezulu. Lokungifonela mina mathupha lingamfonela, ngoba yikho engakukhatshelwayo ukuncedisa omama. Ende kangaze ngehluleke lapha engithintwa khona kuthi wemama la kuyehlula. Siyasibambisane nje makosikazi kuthi qupu. Asenzenini u-2023 abe ngumnyaka lapha esiba ngabasuphuni khona. Abe nhlupheko, sisuphune ubuyanga, sisuphune njalo zonke izinto ezidonselo mama emuva.
Ungasichasisela ukuthi ugatsha lwakho luthini ngekusasa yabantwana?
Namhlanje ngithanda ukuthi ngiqonqosele ukuthi isizwe kasakhiwa ngumama yedwa, kasakhiwa njalo ngubaba yedwa. Uma sifuna isizwe sakithi siqhubeke sisakhiwa, asakheni abantwana amafana lamankazana ndawonye. Abafana abaningi sebesemabhawa, sebesema-growth point, bebhema izidakamiswa, benatha okudakayo. Asibancediseni abantwana bethu ukuthi babuyele emakhaya, babuyele esibayeni, bakheke, benzele ukuthi babe ngobaba qotho abakusasa. Obaba balezibindi, obaba balesimilo, obaba balozwelo, obaba bahlonipha omama, obaba basebenza kuhle lo muntu wonke esigabeni. Ngoba singabayekela besemabhawa, yibo abazaqhubeka behlwangula abantwana, yibo abazaqhubeka njalo bediliza isizwe. Asibakhe ndawonye abantwabethu, umntwana oyinkazana lo mntwana ongumfana, ukwenzela ukuthi kusasa bathathane phela bakhe imizi yabo eqinileyo, imizi eyakha isizwe. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wogatsha lukahulumente olubona ngeziphathelane labesifazana, njalo emela inkayi North edale lephalamente engowebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene obutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.